Hayi baba, yeliqiniso sibilelo sithethi na yekela singangena ethulini lolu ngoba anti uyakwazi ukuthi thina indlela esihamba ngayo sihamba ngendlela yokuthula. Ungakhangela ukuvuswa kukaStanley Raphael Khumalo, uvuswe ngendlela yokuthula. Yikho sasesithina njengobana laba befuna ukwenza into yabo. Hayi yekela thina simeceleni nje bayiyenze sibone into yabo. So besingafuni ukuthi sibe phakathi kwalolu thuli baba, yikho kusenza ukuthi sithule. Ngesikhathi esifitshane nje vele sizophenduka futhi ngoba thina siyenza umsebenzi yaphambi.
Manje-ke siyabona umthethwandaba uthi wona akumelanga kugcotshwe inkosi ngoba akukho phansi kwesisekelo sombuso. Lithini lina ngalokho?
Sibona kuvele kwenzakela iphutha kakhulu la kumajaha onala ukuthi athi wona akahambisa udaba lobukhosi aluhambise emthethwandaba. Ngoba emthethwandaba vele weZimbabwe kuvele kusobala ukuthi vele kawukho kakukho lokho kobukhosi emthethweni weZimbabwe. Yikho lobo bukhosi bakithi thina sithe buvuke bungelani lemithetho yaseZimbabwe. Ngoba emthethweni weZimbabwe umuntu olamandla awenkosi ngupresident. Ungakhangela lo mthetho wakwe-Traditional Leaders Act uyakubeka obala ukuthi hayi induna ukuze ibe khona kumbe ngithi i-traditional lead ukuze ibe khona kumele ukuthi khona i-chief council ibe yiyo ezakhetha lowo muntu. Nxa sikhethe lowo muntu isikhulumisana ke lo president. U-president ke ngokufuna kwakhe nguye ongagcoba lowo muntu. Kodwa i-provision yenkosi asikaze siwubone umuntu onjalo. Yikho ubona ukuthi thina asifuni ukuphatheka ngomthetho weZimbabwe, sifuna ukuphatheka ngokwakomphakathi. Kwaba liphutha kakhulu elenziwa ngabafowethu. Kodwa loba kunjalo, siyakusola kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe angenele ekutheni abantu bakoematerialand bangayenzi izinto zabo, ikakhulu eziphathelene lamasiko abo.
Manje njengoba sekufike kulesi sigaba sokubana kulokho kuthiwa kulezinye inkosi ezimbili, lithini lina ngalokho? Kuzaphela njani khona lokho? Libona ngani sizafika yini isikhathi okuzaba lenkosi eyodwa nje?
Kuvele thina kithi lokho kusobala ukuthi vele inkosi yinye baba Gandhi. Singakukhangela igcotshiwe yona le nkosi egcotshiwe yinye uStanley Raphael Khumalo. Ugcotshiwe laba abanye yebo yebabuya labo bavela. Kodwa into esiyijabulela kakhulu ngeyokuthi khona bavusa usinga phakathi kwabantu bakithi beMatabeleland ngoba kathesi ngiyakubona ukuthi sesivumelana sonke abantu bakithi beMatabeleland ukuthi hayi sokulesidingo sokuthi kube lenkosi. Kodwa kasikavumelani ukuthi ngubani oza kuba khona. So-ke thina kuyasijabulisa kakhulu lokho ukuthi khona sonke kathesi ingqondo zethu sesikubona ukuthi isidingo sokuthi kube lenkosi sesikhona. Ungakhumbula ukuthi ngoSeptemba umnyaka ophelileyo kuthe kuzama ukuvalwa laphana uStanley Raphael Khumalo ukuthi agcotshwe. Sibone bonaba abantu bamaqembu amanye lawa amabili lawa behleka kakhulu bethi khona uvaliwe, uvaliwe, uvaliwe. Kodwa kathesi phela lapho sokubamba labo. Kusho ukuthi kathesi sesizahlangana-ke sibe sesifazi ukuthi sesikhuluma sisiyanga. Kodwa inkosi iyodwa kuphela uStanley Raphael Khumalo ngoba nguye ozalelwe lokho njalo nguye ovusiweyo.